Impilay ngathi asesikuma abantu besiyecaweni sasizibona lezi eBhayibhelini beniyizo mbena isizwe sakwazi la ngathi sokuliyo kokuhamba la ngoba sibona iPalestine Authority lama Israeli sebechana kubi and kungela muntu ongathi uyaba ngureferee udala laphana sasi le lamaqembu njengeAmerica le Russia ayo elama invested interest but okwakathesi sibona iAmerica is going through a turmoil layo nge-political situation yabo labo Donald Trump and umongameli welizwe uBiden ngathiwa is not really active khona ngale in the Middle East. Sibona ukuthi ukuyi-elect abakuyenzayo uNetanyahu ngathiwa is a staunch supporter for Israeli separation lokuquma inhlabathi kaPalestine. So yikho ngathiwa sokuxega izinto lezi.
Ngokubona kwakho impi le ayisoze indlondlobale ibe yimpi engathinta amazwe amaningi kakhulu njengoba sesisizwa ukubana i-Iran layo yetheswa icala lokuphathisa abalwa becatsha abeHamas.
Hayi, i-Iran vele yahlala ifuna ukuchana le-Israel usikisela kudala ikuthi babe ngela izikhali engathi azazi zaba encedisa bengalwa. But kathesi siyabona ukuthi ama-Iranians banikwa izimali ngama-Americans labo bahamba bayathatha izikhali from Russia le-technology yangkhona. Hayi, lapha sokusiba kubi la. Sibona ngathi ama-rockets e-Hezbollah lawa are they doing extensive damage. But sibona la i-Israel ngathi ile Iron Dome eyokuquma some of the potency yama-rockets lama-missile ajikelwayo. But lokhu konke is not a good sign ngoba kade sesibona ngathiwa impi ye-Ukraine isiphela but sokuqala sokuvuka enye le ePalestine le Israel engathiwa lokhu esichana since kudala engathiwa kathesi sokumela abantu baphonge ukukhangelela kuNkulunkulu ukuthi asincede ngoba isikhathi sangikhona ngathiwa azisekho.